siya la muge la wiz patilane la vispazana lilami usitandegile mshanga. La mshasi totalo nkosazana Otilia Svanda. Yena, obona angezi patilane lo gulinga niso agwa matuba wa vispazana la vesilisa. Kunitanga niso elwela amalunge lo ezakamizi. Eyo gula wayo Progressive Residents Association. Si kubungula. Ukuthi izakamizi zibhekana njani lo hlupho kwezomnotho welizwe.
Ubunzima lokho kukhona kathese elizweni emuntwini ongumama angazi ukuthi ngathi uthwele imithwalo enganani ngoba uba bengaze ebe ehambile emsebenzini wabuya lakho khonokho okuncane akubeke ezandleni zikamama akweneli lutho uba kuzavuka zihambele umba ezihlanganela lamanye amadoda abantwana endlini bazabe bekhalela umama bethi sebelambile amagetsi azabe engekho ehambile ilobe khona amagetsi angkhona asedura asathengeki i-50 bond ithenga 79 unit ezingapheki kumbe zifikisa umama ngapi ukuyatheza egangeni langkhona akulula amarenja ayabopha impilo yomuntu ongumama sekunzimeni
amarenja lawa awafikeli yini njalo umama ngoba abanye badlwengula
ukudlengulwa impilo vele yona yomntwana oyinkazana isisengozini ngoba umntwana oyinkazana nxa kuyukuthi amanzi alayinelwa useza abafana sebezazama ukumnika ifeva ngendlela ezingayisizi emntwaneni oyinkazana ukuze aphangise ukuthola amanzi kube senkunini sebebatholela khonapho impilo yomntwana oyinkazana ngesimo samanzi lamagetsi isisengozini kumama onguye okhangela imuli impilo yakhe isisebunzimeni ngoba konke kuphezu kwakhe ivele yona yeneni ungathola iyoni cash kayikho la ngawuthe wathola imali ukuthi uyengena ezitolo into zangkhona zidura okungaphambili okudlula lapha phandle phandle awuthengi ngekhadi awuthengi nge-eco cash kumele uthwale i-cash eyiyo vele eyimpande yesona ukuthi uhlangane layo phandle
kathesi njengenhlanganiso yiluphi udaba olumqoka elixoxa ngalo oluphathelane lobunzima obukhangelane labomama kumbe obaba
kathesi kunzima enhlanganisweni njengenhlanganiso yezakhamizi ngoba nxa sikhuluma ngesakhamuzi sesigoqela phose wonke umuntu ubaba umama untanga umntwana ozelweyo and sesikhangela izigaba eziningi impilakahle nje yomuntu ukuhlala nje komuntu kunje izindlu ziyabe zikhwelile balutshwana aba